So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 kuncwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Uhulumende thina njenge Atos City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvula kwezikolo.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo mhlaka 30 lanxa nje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa ye COVID-19.
Linyathele liqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection ofanele ihlatshwe ivaccine leyi.
Abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi lane 14 kusiya kwelithumi lasikhombisa 17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abalithumi lasishiyankalombili 18 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uchiye ababalisi labazali bekhuza umhlola ngemva kokwazisa izolo ukuthi izikolo zizavulwa ngomvulo ozayo. Lumbiko ube isimanga esikhulu ngoba uze ngemva kosuku olulodwa nje kuphela uhulumende engezelele isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili sithi umkhuhlane we-COVID-19 uloke ubhahile. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ukuthi abafundi abaloba imihloliso lonyaka bazavula izikolo ngomvulo mhlaka 30 kulinyanga, kuthi abangela mihloliso bavule mhlaka 6 ngenyanga ezayo. Ababalisi bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngoba esithi umkhuhlane we-coronavirus ulokhe umemetheka kodwa aphinde avule izikolo ngasikhathi sinye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-Athuzi kuyasimangalisa kungasimangalisi ukuzwa umbiko okhulunywa nguMonica. Kahle kahle uhulumende simgcine ekhuluma ngokuzwa ukuthi abantu bathini ngamalungiselelo okuvula isikolo. Asikamuzwa esekhuluma ukuthi usenzeni. So ngokunjalo uhulumende thina njenge Athos City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvulwa kwezikolo.
Manje libona kuzahamba ngemfanelo yini konke okufunwa nguhulumende ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Uhulumende kumalungiselelo kakayenzi lutho. Singasakhulumi ngohulumende, sikhulume ngabazali abalabantwana ukuthiwa mhlaka 30 kumele bebe sesikolo. Qale sikhulume ngamantwana abafunda kuma-boarding schools. Kumele bathole ifees, kumbe ifees kumele bihlibhadelwe yena engagadi ibhasi. Izikolo kulezi nsuku ebazalini zifuna igrocery. Kumele umzali abe sethengile igrocery ngensonto umntwana abe egade ibhasi. Umzali leyo mali uzayithatha ngaphi? Imali iyahlelwa ngezinye indlela kuyabhajethwa. Abadala bese bezwile ukuthi i-lockdown singezelelwe. Sebebhajethela ukudinga ukudla ezindlini, ukubhadala irent, ukubhadala amanzi, ukubhadala ama-gates. Uhulumende kade sekhuluma ngokuthi izikolo ziyavula. Singalibali uhulumende wathi abazali kabamncedise kumalungiselelo okwenza ukuthi izikolo zivulwe. Asikamuzwe sithi ukuthi abazali sebehambe kangakanani, yena use ihambe kangakanani. Nasikhangele nje thina kuza balenqa banqoza enzima ngoba amalungiselelo kasiwaboni. Abadala kabala mali, uhulumende laye kala mali, ababalisi kabala mali yokuthiyela abantwana babo kabalayo yokuhola. Izikolo zingaze zivulwe nje. Ngakhumbula kusiyavalwa last term naleyo eyagcinayo. Ababalisi bebehamba 2 days ezikolweni. Khathesi sikhangelela ukuthi kuzaba wesi. Sebengahamba ilanga elilodwa kumbe bengahambi. Ukuyikuthi ukuthi abantwana kabafundi ukuvula nje izikolo lizaba elenziwa nguhulumende. Thina njenge-ATUS sithi uhulumende kakaqali.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini eliza kwenza?
Thina njenge-ATUS emalangeni ambalwa edlulileyo lamalangeni abuyayo silemhlangano esiyenzayo labazali lababalisi abangamalunga e-ATUS labangasomalunga e-ATUS esiyibiza sithi Parents Teachers Interface. Lapho akade sidinga khona kumbe silokhu sisadinga khona imbono mayelana nokuvulwa kwezikolo sikhangele i-COVID sikhangelele iholo lababalisi. Okuyikuthi njengamanje kusabhodo kusayenziwa imhlangano leyo. Imhlangano leyo yonke siyenziwe sikhangelele ukuthi ngoba sokukhulunywe kanje nguhulumende lathi sokumele sibe matasa ukuthi kusiyafika yamaviki amabili sibe sesiphume lombono wodwa esizabalawo.
Umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS. Kusenjalo uhulumende uthi abantwana abaleminyaka elichumilane 14 kusiya kwelichumila sikhombisa 17 labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Okwamanje bekuhlatshwa abaleminyaka esukela kwelichumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe njalo ilizwe selithenge amajekiseni ayizigidi ezilichumilantathu 13 miliyoni phakathi kwayizigidi ezingamachumi amabili 20 miliyoni eliwafunayo. Wazise njalo ukuthi uhulumende uza kupha eNamibia amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Injection lesilethemba lokuthi ikhangelisisiwe kwananzela lokuthi amanye kwamanye amazwe kwenziwane. Linyathelo eliqondileyo lokuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe ivaccine leyi e-COVID-19. Ngoba vele sizabona abantwana kulamajekiseni amanye sizabona abantwana behlatshwa bebancane. Ungakhayela opholiyo abantwana bahlatshwa bebancane. Sibona ngathi kulinyathelo eliqondileyo elokuthi sonke sivikeleke ngenxa yokweneliseke ukuthi abantwana baqhubeke sezikolo bengelavawo lokuthi bangahlaselwa yilo umkhuhlane we-COVID.
Uhlelo lokuhlantshwa kwabantu ungathi luhamba njani?
Kulezi nsuku siyananzela ukuthi ekuqaleni ngale kwakulohlupho lokuthi abantu babe ngathi bamajekisheni bawadinga ikakhulu le idosi yesibili. Wawubona abantu sebe bebhodabhoda bengayitholi. Kodwa esingakutsho ukuthi khathesi hayi indawo seziningi lapho kuhlatshwa khona abantu le ndwendwe ebezisiba khona ekuqaleni ngase zisiba ngcono ikakhulu le idosi yokuqala. Ungayinanzelela indwendwe zakhona ziba zimfitshane. Idosi elokhu ilabantu yile ezihlaba idosi yesibili lezo zilabantu sibili abaningi. Kodwa iqiniso ukuthi hayi kuground kuyakhanya ukuthi hayi khathesi kuyasetshenzwa ukuthi abantu bathole ukuhlatshwa. Sikhuluma kanje lama centers akhona semaningi amaclinics abantu bayahlatshwa ezibhedlela abantu bayahlatshwa. Kwezindawo okungela amaclinics khona abantu behlatshwa labo kule intent yokubona abantu bahlatshwa. Khona kwana kuyinto eqakathekileyo. Lamanye ama-private hospitals la uyathola labhizi ayahlaba. Lamanye ama-medical aid ama-private la ayahlaba. So iqiniso ukuthi hayi khathesi abantu abaningi kuyaphithizela bayahlatshwa. Lalabana kade besesaba ngale muva bengathi bale nkulumo eziningi. Bakhangathi abantu sebecibilike khathesi. Wonke umuntu usefuna angene athole idosi yakhe ngesikhathi esiyiso.
Udaba lwamajekiseni angu-20,000 la okuthiwa azaphiwa eNamibia ulubona njani?
donation leyi okuthi izahambe nami BS yayizo kodwa iqinisweni khathe sabantu bebekhangela ukuthi ngakuyavuma uhulumeni ngawukabambe amanjection la afuna ukuhambisa ngale aqale ngabantu abaningi lapha abantu bakhe elizweni ukudonetha kukubi kodwa kwesinye isikhathi bekukuhle ukuthi ngawuqale sibili waba liqiniso ukuthi abantu abaningi bayahlatshwa ngobuningi ngaye ngabona ukuthi usefike esibangeni esiphakemeyo sokuthi hayi phose bonke abantu sebethelwa amanjection usengadonetha kodwa idonation sikwazi ukuthi asiyo into embi kodwa ingxenye okungaba yihlupho isikhathi sakhona esikhangelelwe ukuthi engxenye isikhathi i-timing yesikhiwa ukuthi engxenye ku-timing ngaba kulolu hlupho khona kade sibe sikhathi ama-injection wonke ngayavuma angene khonapha ahlaba abantu ngoba ungananzelela sikhangele emadrobheni lemakhali abantu bayawafuna nawe izindawo ezi-remote abantu bayawafuna uzathola ukuthi kwezindawo abakafiki kuze kuzena ezo ndawo esikhuluma ngazo kodwa-ke nxa isezwale sesiya enamibia well kuyinto esingathi thina abantu yingani iyasiphambanisa lanxa singatsho ukuthi inamibia ingaphiwa kodwa sengxenye yokwalesi sikhathi bekufanele ngasike saqala ngabantu bakhona bezimbabwe sibili kwasetshenzwa kakhulu engxenye ngale muva abantu ngobuningi sebehlatshiwe hhayi usungathi makhelwane lawe nazi amanye ama-injection abantu behlatshwe khona ngale kodwa kathe sohlupho olincane sibona ngathi yi-typing yakhona kodwa ukupha empilweni akusuye into embi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyankalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amane 391 belomkhuhlane lo abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yakuqala bazinkulungwane ezingamatshumi phose amane 39,897 abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,853 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu-2,422,256 asebehlatshwe esibili bona sebengu-1,535,298. Ibandla le-MDC lithi i-Liaison Committee ye-MDC Alliance ihlangene izolo ilungiselela umbuthano wabakhokeli bamabandla akulumanyano agoqela ele-MDC iZanu-Ndonga People First kanye le-PDP. I-MDC ithi izancintisa kukhetho luka-2023 isebenzisa igama elithi MDC Alliance. Lokhu kuveza sobala ukulwisana phezu kwebizo leli ngoba kulibizo elisetshenziswa libandla elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yena okhuthazwa ngabanye ukuthi adinge igama lebandla elitsha phambilini kokhetho. Idale leshado cabinet ye-MDCT elisanda kubunjwa lalo lihlangene kuthange. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba kanye lokuthi kungani umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora enganxuswanga emkhosini wokugcotshwa kukamongameli weleZambia omutsha.
Kuyadanisa ke ukuthi kulabantu abasaqina ngamanga okuthi ibandla lelo elafunywa ngo-2019 yilo elilamalunga edale ephalamende akhethwa ngo-2018. Thina njenge-MDCT ke eyabumba yakhokhela umbutho owanqobayo ngo-2018 sinomsebenzi omkhulu okumele siwenze ngaphambi kokuba siqale nje ukugqubulana kwembuzi eswayeni okungasoze kuncede abantwana bezimbabwe. Oachile mabona labo ababalanda kwamanye amazwe ngabantu abakhethwayo emabandleni abo ngabantu abalandela ama constitution amabandla abo. zabo ngabantu abayaziyo into abayenzayo ukuthi yonke into kumele ime ngendlela ngakho siyasebenza thina ke njengebandla eliveleliyo latshwa ngoba kutshwangira sisebenza phezulu kwezisekelo zokukhokhelwa kwebandla asisoze sibe sitshelwa ngiliqula labantu elingazaziyo ukuthi lingobani ukuthi lona liyilo iopposition esemthethweni
abanye njalo bebekhuluma ukuthi kungani ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Monsora linganxuswanga kungabe kusitsho ukuthi abalinanzi njengebandla elikhulu eliphikisayo na kunanzwa umnumzana Chamisa
thina njengebandla leMDC esikubona kuqakathekile njalo esifisa ukuthi ngabe kuyananzelelwa ngabakhokheli bonke ikakhulu eSADC leAfrica yikho konoko okwenziwe ngubaba uHachilema ukuthi nxuse abakhokeli bamabandla aphikisayo abavela kwamanye amazwe afana nalelethu leZimbabwe iSouth Africa leBotswana lokhu kuzandulela ukuthi kube lokusebenzisana kuhle kwamabandla aphikisayo lamabandla asembusweni njalo kuzaletha ukuthula phakathi kwabantu ukuthi ke thina kasisanxuswanga njengeMDCT kumbe ukuthi owethu umkhokheli ubaba uDouglas Monsora kanxuswanga yena sitho sakhe sibona ngathi kungaba yiyo ingxoxo siyabe singasaqhakathekisanga kakhulu isenzo senzwe ngowachilema ngoba into ayenzileyo ukutshengisela ubukhokheli utshengisele ukuthi ungumuntu olombono okokuthi nxa singawulandela njengabakhokheli kupolitics elakusasa lezwe politics eSADC leAfrica ziyabe zizinhle kakhulu
likhulume ngodaba lwe-IMF le mali etholwe yiZimbabwe efika phose isigidi
bekunzima kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kuMinister of Finance singelaye olelihlo elihlala lithenzo kuye ngakho uMinister of Finance ke uzabe ekhangele nsuku zonke emonitor konke okwenzakala kuMinister of Finance ekuletha ebandleni ekuletha kucaucus yethu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani njalo uchairperson we Public Accounts Committee sananzelela ukuthi ngowe MDCT umhlonishu Rabudube usefakile ke ama reforms engathi uguqule indlela imali ekade zibanjwa ngayo okukhangelwa ngayo imali zikahulumende kule committee eParliament
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNewsday libika ukuba umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uzasebenzisa ingxenye ye-$1 billion ephiwe iZimbabwe inhlanganiso ye-IMF ukuvuselela idola lakuleli. Inkundla yeNewsZimbabwe ithi amakhefa akuleli asevuliwe kodwa ithi kuvunyelwa labo abahlatshwe amajekiseni ye-COVID-19 womabili kuphela ukudlela phakathi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa lomkakhe abatshele endlini balota enyamendlofu ngemva kokukhohlwa ukucitsha ikhandlela sebelala. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele kubalaleli beStudio 7 kanye labasakazi beStudio 7 igama uDKZ bakithi indaba kaMnangagwa ukuthi athi izinduna lenduna uma iqedile yona ezotshela uhulumende ukuthi hayi yona siqedile imise kanje yikho khona lapho ke uqalisa khona ukungasebenzi kahle kungani engathi izinduna uma seziqedile zihlanganise imbono yazo zibe sezibisa ke sekungumbono oyi-1 ukuthi zicabanga ukuthi kusetshenzwe kanjani ngendaba ye-Google aniyabona khona phana uma sithi nge-1 by 1 ufuna khona khona phana ukuba sefa ukuthi kuthiwe induna le yona ime yamalana induna le yona ihambisa yamalana ebese qalisa ke ucuku ngenduna ngeyinduna ukuthi induna le esigabeni lesiyana simisele kanje induna le esigabeni lesiyana imise kanje why yena efuna ukuthi induna le nduna
afuna ukwazi umbono wayo ngabantu bayo engafuna ukuzwa umbono usuyiwane ukuthi abantu beground bafuna lokhu bendawoye kungakhlukaniswa yikho khona lokhu osuka kuwe kubi khona lokhu so ikudlala ngabantu nje khona lokhu okamnangakho ayikho into enhle abantu abazoyilindela evela kuzinduna zona lezo
Sabona Studio 7 Untunga labo Gipsy Unge labo Jonga Umavelas Aisha bongano msebenzi omuhle lesinika lo wabona lesinike ezinyo zeziyizwe mphela okay yeah ngizama ukukhuluma ne lokuzenze igroup round uthi abantu masingagijimeli ukuthi la abantu bayenze kuphi ngoba sikhathi sonke kube kuthule thule njalo kube kungekho ophakamisa ikhanda kona lapho so now asiyekini sibone ukuthi abantu laba bazothini njalo izinduna zingahamba ebantwini abantwini kuba bazotsho ukuthi bafunani but now singafuna ukuthi sibloke lokho so right bengabuya bezithulele kuzohambana you know ngoba isikhathi sonke kade bethule kade belokhu bekhuluma abantu yeyi igugurand igugura kodwa kungela action so now sebefakile i-action ebantwini so ngani siyayeka nje abantu bethini bezame nje ku-process indaba yabo then izinduna zingaya ebantwini abantu yiba bazotsho ukuthi bafunani then izokusetshenzwa kusukisela khonapho ngoba singagijimela ukuthi into yonke kufanele nesi-opos eshi ayikho into ezophuma lapho so yacela abantu ukuthi abanikeza isikhathi ikuphuma kwayo indaba and ikuqala kwayo you know so abantu manje sishesha nje sigijime ukuthi ayi kuyenzwe kubi sibhyoke indaba yena le kodwa isikhathi sonke bethule so abantu asike silandele sibone ukuthi kugcinabo so hayi ngiyabonga mina uncuke nisegoke na siyabonga
Salbunan lonke ku Studio 7 siyalwingelela khona ngapho ntungamile inkomo siyazizwa indaba zeZimbabwe uyazisakaza mfowethu labanye osebenza labo khona ngapho ozulu labanye nje esingeke sibaqede engiyaka ikholapha ukuthi ye liyavitsho sibili indaba zeZimbabwe kodwa iqiniso elikhona ukuthi iZimbabwe ilobandlululo oludinga ukuthi nga luyalungiswa ngoba thina singapha yithi lapha esikhuluma isiNdebele izigaba zethu zonke sokule 41 years ilizwe lathathwa lokhu zingalantuthuko ngakutshela ukuthi umgwaqo osuka kubulawayo siye enkaya bathi bayalungisa bafaka iquarry dust umgwaqo ongakufula ama 160 kilometers abantu bahamba vele nxa usiya khonale indawo yangkhona ngapha kibo ngapha ababusayo esishonini ababhatala $2 i-100 kilometers thina kithi le uyibhatala $10 usiya khona ngenxa yokuthi umgwaqo ufile abantu besiNdebeleni ake sibambaneni sikhangeleni umuntu ongasimela engalabandlululo ngoba khathesi silokhu silalela sisizwe enyuzini bakhuluma lokhu lalokhu kuze kuthiwa kuhlangene kukhuluma ngegugrawundi izinduna zangkhona lazo zinamathelela ukuthi zidle akula nto ezasiza ngoba thina sikhuluma so mina ngikhule ngiyintandane ubaba wafa ngaso leso isikhathi bona bakhuluma ngababazi abantu abathola nzima bona bavele zinduna ziyadla
Sanibonani basakazi bethu abahle abasinikeza indaba zeqiniso mina ngumdawini ngiphuma ngasefela busi ngithi hayi indaba yeZANPF le sikhathele ngayo awubheke manje balwisa upresident wethu uChamisa bathi waya eZambia ukuyobonana nalaba mabe khuluma bathi bayangathi bayamjabulela uChamisa sekungathi licala futhi bafuna abantu laba baphile njani kahle kanti laba abantu bema-opposition bona abantu bezana abayeke le nto abayenzayo mani abantu ababusayo laba ababusa ngemahloka hayi sithi phansi ngayizana into eyenzayo liyayilungile leyi babayeke abantu bayenze ukuthanda kwabo bayenze okusemthethweni lokho okuvunyelwe ngama-human rights ngoba nanku kathesi ma ungathi uyakhuphula ivoyisi yakho uveluze bathu umuntu akasabonakali bamthethe onyamalele ikanti kaye isinto elungile leyo kumele umuntu akhulume into esenhlizweni yakhe
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ibika ukuba abahlamuki beBoko Haram bahlasele inkamba yamabutho kwelenishe isolo babulala amasotsha alitshumi lasithupha. Umsakazo weVoice of America uthi kulowesilisa obehlomile odubule wabulala amapolisa amathathu kanye lomantshingelane kwele Tanzania. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi inengi kalivumelani lendlela uMongameli Joe Biden aphethe ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu lwenziwe ngamankampani achiyeneyo agoqela NBC News, CBS News, Suffolk University kanye le Morning Consult. Ekuqaleni kwalinyanga abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51% bebesithi uBiden uphethe kuhle kakhulu umsebenzi. Kodwa isilinganiso lesi sesehle ngemiklomelo emine saya ku-47%. Inengi lisola indlela uBiden aphethe ngayo udaba lokukhitshwa kwamabutho eMelika kwele Afghanistan kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Muringayi.
In the south, ama states lawo aye supporta umongameli ophumileyo uTrump, abantu bangkhona bebeyala ukuhlatshwa ama vaccines. So khona lokho hiko sokuyenza ukuthi ama numbers e-COVID ayehle phansi drastically.
Udaba lweAfghanistan ke.
Singakhangela indaba yeAfghanistan. IAfghanistan ithwa yona is the graveyard of empires. So mina mbona umongameli welizwe wonile ukuthi hayi 20 years sesifika ku 21 years la iUnited States bona ama calculations abo bebone ngathi asebe fike the numbers yamasocha ngoba babe train 300,000 Afghani soldiers ukuthi babe hi national army. But siyabona ukuthi ilizwe linjenge Afghanistan is ruled by tribal warlords and tribes. So for hundreds and thousands of years, ilizwe langkhona has been a graveyard of empires. O Genghis Khan, the British, the Russians, wona labo bonke bayihluleka to put a one Afghanistan ngendaba zona lezi as a tribal affiliation.
Njengoba abanengi besithi uluphethe kubi udaba lweCOVID kanye lolwe Afghanistan, singabona lokho kumphazamisa yini kukhetho oluzayo kanye lebandla lakhe lamademocrats?
I-outcry le siyibonayo lokuyehla kwama numbers, ama polling numbers kamongameli welizwe, I think it's a deep overtesting ngoba we are in the mid cycle yama polling numbers and we saw ukuthi the infrastructure bill has passed both ilokuzeni, I Senate and the House. So katesi sekumele baye yenza out of our reconciliation budgets njani njani. Ukuthi bapase leyo infrastructure deal. Ngiyabona mina ukuthi infrastructure deal ingapasa. Hayi, lokho ka Afghanistan lama polling numbers le COVID siyake sekukhohlwe. Ngoba kuyabe sokuchiyo ukuthi jobs and more jobs will be created. So economy, I think, is the number one factor.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo sizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo lanxa nje eqhelise isikhathi sokuvalwa kweliswe. Abantwana abaleminyaka esukela kweyi-14 kusiya kweyi-17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyankalombili 18 nge-coronavirus izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.